Yebo yebo yebo, thakazo muhle simpapo muhle. Yikudibana nokuhlelo labo sakhulayo, ngingu Michael Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lo Ashley Phunye, oke waba ngumongameli owenhlanganiso emela amalungelo abafundi ezinasu. Sixoxa ngalokho okwenzakalayo ezikolo, lapho okulaba balisi abatshengiselayo betshengisela iholo abalitholayo. Sikhangela njalo okwenzakalayo emakolitshini, lapho abafundi kanye labazali bayakhala besithi imali yokuhlawulela ama tuition fees khanya nganabalayo. Unjani bhuti?
Ya, ngiyabonga bhuti wami, kunjani?
Hayi, mina ngiyaphila. Awungitshele nokuthi wena ukubona njani lokho okwenzakalayo ngasema primary schools njalo ama secondary schools.
Lokhu kuyinto esizwisa ubuhlungu thina njengabantu abakhangelela ukuthi izifundo zethu zibe ziyiquality. Iquality education iya-include izinto ezokuthi umbalisi laye ebekwanise le-energy ene-passion. So kunzima ukuthi sithole iquality education nxa umbalisi engayamukeli imali eyaneleyo. Khonokho kuyabulala education system yethu.
Ubona ngani okwenzakalayo kungukwephulwa kwabalungelo abafundi nabo?
It completely destroys into enaleyo ukuthi lilungelo. So ilungelo leli limiswa into ezithiyeneyo. Number one, qalisa ngababalisi bona ukuthi bona batholi imali yokuya esikolo. Number two, sikhangela ukuthi ima-fees akhona wona ayakhwezwa. So konke khonokho yizinto ezenza ukuthi as education as a whole singasayenelisi ukuba silithole njengama-students.
Ubona ngani izinto ezifana nalezi ziza thinta na ikusasa lelizwe?
Lele iqiniso, ngoba lapho esesikhona sikhangela amanye amazwe i-level of technology. Abanye abantu sebephupha ngokuyafika e-space, but thina ngeke siphuphe ngokuya e-space silabantwana abangakayi esikole. Uyantshiya bona ukuthi lokhu kutshengisa ukuthi ikusasa lethu liyafa ngasibulala education.
Njengoba yena uhulumende uthi abantu kumele babekezele kancane, uyasebenza gadalala ukulungisisa isimo somnotho, abazali kanye labafundi kumele baye yenzeni kusiyafika lesikhathi?
Lesi isikhathi esimqoka elizweni lethu, ngoba this is one of the biggest crisis sayike saba nayo elizweni lethu eZimbabwe. Ukuba uhulumende esitshele ukuthi yena kule nto ayenzayo enga-include abantu yinto esiyanayo. Akula muntu oyedwa abantu abalutshwane abangahlala bethi balama-solutions elizwe lethu. Mina engi-encourage abazali bekwenza ikuthi siphusheni ukuba sihlale lathi sibe le-stage siyenze ama-decisions lohulumeni. Ngoba uhulumeni angicasa ukuthi yena iyazisebenzela, kusho ukuthi kasasebenzeli thina, sezisebenzela yena ngoba thina suba included. Nxa umuntu elitha ukuthi ebeyi-representative, kumele ebeyi-representative e-reporter back to abantu and esebenza nabantu. And also ngiya-encourage abazali ukuba lathi sithathe ama-initiative. Kulenye i-case study engangiyibona eye-Kenya ukuthi bacasa ukuzizakhela bona bezenzela ama-community abo, ama-assembles abo, bezenzela ukuthi bona bebe ne-voice as a people. Konke khonokho yingama-models esifunisisa ukuthi ngabe siyawu-implementa elizweni lethu ukuthi i-community ibe ne-power.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoye mnumzana, phothela amazwi akho.
Siyabonga, ngiyabonga kakhulu ukungifaka kule ukuthi ngikhulume labantu bakwethu. Isikhathi esinzima elizweni, abazali bayahawula, abantwana bayahawula. So kuyisikhathi sokuba it needs abantu abaresilient eZimbabweni, and it needs ukuthi sithathe action njengabantu simele ilizwe lethu.
Hayi, siyakuzwa mnumzana, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhula.
Siyabonga, thank you so much.
Thakazo muhle. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM ku-Facebook kukhasi lethu LVOA Ndebele. Kwaneloko lamhla olivalelisayo ngenjabulo, igama lami ngumike Kobe, mthakazo muhle, zimpapo muhle, bye bye.